endabeni zethu lamhlanje.
Ngithi kuhulumende wethu kalwisane ngendaba ye corruption face, kayenze ukuthi abantu abatshontshayo babotshwe. Abantu laba abahulumende bafuna izimali zemadona, kayenze ukuthi kube le transparency ukuthi izimali zona ezi zisebenza kanjani, kakube le accountability.
Uhulumende uthi ulethemba lokuthi izijeziso zenetho ezabekelwa inkokheli yezanupf ngamazwe awe-Europe zizasuswa ngemva kokususwa kwesigaba 96 sesivumelwano se-Cotonou Agreement.
Into eyakhulunywa izolo nu-Deputy Minister uBig Matiza ayisithalisanga. Njalo thina sithi uhulumende ufuze alandele lokho okuse-constitution yethu ukuthi kuthini mancazi sithi izindlu lezi zifuze zidilizwe kumbe hhathi. Amalungelo ethu emthetho welizwe athini?
Izakhamizi zedolobho letshitunguza zithi zizimisele ukuvimba imizamo kahulumende yokudiliza izindlu phose eziyinkulungwane eyodwa ngeviki ezayo.
Umlobi olodumo emelika njalo owayelwela amalungelo oluntu unkosazana Maya Angela wasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kumsakazo weStudio 7.
Uhulumende weZimbabwe uthole ithemba lokuthi zizasuswa kokuphela izijeziso zenotho ezabekelwa inkokheli yezanupf ngamazwe awe-Europe ngemva kokususwa kwesigaba 96 sesivumelwano se-Cotonou Agreement. Lokhu kungafezwa kubikwa kuzaphathisa ukutholisa eleZimbabwe usizo lwemali yokuqhuba imisebenzi yentuthuko, ikakhulu kunhlangothi ezigoqela ezempilakahle lezokulima. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wesithumi lanye wokubonisana phezu kokungenziwa ekuthini leZimbabwe lithole usizo phansi kwesikhwama se-European Development Fund sokuphathisa imisebenzi yentuthuko emazweni asathuthukayo esamazwe awe-European Union. Emhlanganweni owenzelwe eHarare International Conference Center eRainbow Towers lamhle kuseni, uhulumende uthi ilizwe lilakho ukuthola usizo lwemali edlula kancinyane izigidi ezingamakhulu amabili zama-euro 234 million euro nxa lingenelisa ukungena kusivumelwano labe EU kuhlelo lwe-National Indicative Program. Obe ngumhlonitshwa kulomhlangano oqoqwe nguhulumende emanyele labe EU labe inhlanganiso ye-National Association of Non-Governmental Associations, umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthe nxa eleZimbabwe lingatholiswa lolu sizo luzaphathisa enhlelweni zentuthuko kusukela manje kusiya kumnyaka ka-2020. Lokhu uChinamasa uthi kuza ngemva kokukhulumisana kokuphela obekuqhutshwa kundaba zokuvuselela ubudlelwano lamazwe akumanyano we-EU lokuletha inguquko. Umeli we-EU kuleli umnumzana Aldo de la Risha uveze ukuba kuzamele ilizwe liqhubekele phambili ekuletheni inhlalakahle lokulondolozwa kwelungelo loluntu anduba basuswe abalokhe besalele bephansi kwezijeziso zenotho okubalisa umongameli Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace kanye lenkokheli zombutho. UZulu weHarare yena uthi lanxa lincomeka leli nyathelo lokutholisa uhulumende usizo kundaba zokuvuselela ezentuthuko elizweni, makungabi injwayelo kuhulumende ukuthembela abakwamanye amazwe kodwa adinge indlela zokuzithuthukisa. Umnumzana Themba Dlamini oyisakhamuzi saseHarare ugcizelela lumbono.
Lowo mkhuba owe-dependency on room utshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe kakho serious le ndaba yokusebenzisa ama-resources akhe. Vaku-serious ngendaba yokutshontsha ama-diamonds. Vaku-serious ngendaba yokutshontsha imali kahulumende. Vaku-serious ngendaba futhi yokutshontsha imali zonezo ezamadona. Bafuna ukuthi amadona lawa bawancinge ukuthi balethe izimali zonezo bazozitshontsha futhi.
Ugcizelela njalo uDlamini ekuthini uhulumende kumele adinge indlela zokulondoloza imali ukuze ingebiwa lokuchaphazwa njengalokho osekuthe kwenzakala izimali zinyamalala nje zingasazakali ukuba ziye kuphi lemisebenzi yentuthuko ingasafezekanga.
Mina ngithi kuhulumende wethu kalwisane ngendaba ye-corruption face, kayenze ukuthi abantu abatshontshayo babotshwe, kayenze ukuthi abantu abathathi izimali zikahulumende kabotshwe. Abantu laba abahulumende bafuna izimali zemadona, kayenze ukuthi kube le-transparency ukuthi izimali zonezi zisebenza kanjani, kakube le-accountability.
Imibono ephume kulomhlangano khona iza kuyakwethulwa kwabe ofisi ye-EU ese-Belgium bese kubonisanwa ukuba kuyini okumele kungene kusivumelwano okumele uhulumende labe-EU balobelane phansi ukuqhuba le misebenzi yentuthuko elizweni. lomhlangano ongenwe izinkokheli zengatsha zikahulumende, abameli bamazwe akunhlanganiso ye-EU kuleli, amalunga edalele parliamente kanye namalunga avelele enhlanganisweni ezilwela amalungelo oluntu, ama civic organizations. Abaphathi ntambo abakade bekhona kulomhlangano babalisa uProfessor Jonathan Moyo wogatsha lokukhitshwa kwemibiko, uMnumzana Emerson Mnangagwa wezemithetho, uDr David Parire Nyathwa wezempilakahle kanye loDr Joseph Made wogatsha lokuthuthukisa ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kwezokulima. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.